eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 Zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sithi ezithi esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwadi zisenzakala singazilungisa njani.
Amalunga amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland abuthene koBulawayo exoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isisekelo sombuso.
AmaDemocrats baqhubeka indlela yokufaka information obala ukuthi umuntu onke azibuye. Labana amagqida kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayameda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information engani iminyango khona engani kayivele aphondakala ukungenelana njalo lendaba esikhuluma ngayo yenjiti.
Amagqwetha amela umongameli Donald Trump wele Melika. La malunga ebandla lama-Democrats baqhubeke bephendula imibuzo yamalunga edale le-Senate kudaba lokuthoniswa kukamongameli Trump. Lamhlanje esigabeni sethu sesine senhlelo zodubo lwendlala sikhangela ukubhekane labahlala emadolobheni kakhulu emalokitini ahlala abanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga amabandla ezombusazwe anqintisa kukhetho olwedluleyo akunkulumo zomanyano wePoland abethe gwaqa lamhlanje koBulawayo embuthanweni wengxoxo-mpikiswano yokuhlaziya umthetho osedale lePhalamende ojonge ukuguqula isekelo sombuso oweConstitutional Amendment Bill. UBathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Umbuthano wamabandla akunkulumo zePoland wenzelwe ehoteleni yeRainbow Hotel koBulawayo. Abakade bekulingxoxo bathi bafuna ukuthi amalunga amabandla awo anikezwe ithuba lokukhangelisisa umthetho lowo, njalo kumele idale lePhalamende kube yilo elikhetha umongameli nxa kungabe okhona esekhitshiwe kumbe wabhubha esesihlalweni. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezombusazwe ePoland Subcommittee on Governance and Legislation, njalo oligqwetha uMnumzana Love Mo Maduku, uchasisa kabanzi ngabakade bekubuthanele lamhlanje.
Government gazetted constitutional amendment bill that the number of provisions that they suggested. So we are discussing.
Sixoxisane ngokuguqula kwesisekelo sombuso okumumethe izinto eziningi esizibeke sobala. Injongo kodwa njengekomiti yePoland isifiso sokuthi kudluliselwe phambili linguquko ukuze kufike isikhathi lapho sonke esiyingxenye yalolu hlelo sikhangele zonke izinto ezifuna ukuguqulwa, ezifana lomuntu ozabe evele ekhethelwe ukuhambisana lomongameli welizwe ekhethweni kufakwe endaweni yawo umthetho othi umongameli nxa ingafa ibandla lezombusazwe lisiphe umongameli. Kodwa kuhanje kudale lePhalamende elizahlala phansi njenge-electoral college lisiphe umongameli lona.
Eliye njalo ilunga lePoland unkosikazi Priscilla Misia Irambu Imushonga owebandla le-MDCT uthi lanxa bekhuluma ngokhetho bafisa ukuthi balungisise indaba ezifana lobudlwangudlwangu.
Sithi ezithi esikhangele kuzo ngezokuthi khona siqalise ukukhangela ukuthi andivele into ze-violence lezincwadi zisenzakala singazilungisa njani.
Omele i-National Alliance Party uMnumzana Mgcini Nyembe uthi amalunga edale lePhalamende ayiwo abawakhethayo yiwo alesi sindo sokuthi akhethe umuntu olesithunzi ukuba ngumongameli.
Transparency succession, it makes a lot of sense ukuthi institution esiyithe sayifakayo ku parliament bahlale phansi babonde imbano ongasikhokhela futhi.
Umnumzana Khumbulani Ncube obephathekile emhlanganweni lo uthi isifiso sakhe ukuthi abangaphandle kwamazwe bavunyelwe ukuvota.
Sifisa ukuthi ama diasporans evunyelwe ukuvota.
Amalunga womanyano wamabandla ezombusazwe owePoland athi azimisele ukuzama ngazo zonke indlela ukuthi lapho kufika ukhetho luka 2023 imithetho eminingi isiguquliwe ukuze labantu bakhululeke ukuthi nxa kukhona okubahluphayo bengesabi ukukhuluma ngoba kulilungelo labo belakho ukuvikelwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele umongameli Donald Trump lawe bandla lama Democrats banikwe ithuba izolo lokuphendula imibuzo yamalunga edale le Senate kucala eletheswa umongameli Trump elokufuna ukusebenzisa ele Ukraine ukwenzela ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo. Amagqwetha kaTrump athi akulacala alidalayo ngoba wamisa ukuphiwa kwele Ukraine uncedo lwemali yokuthenga izikhali efuna ukuthi licubungule inkohlakalo ethiwa yenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, alakho ukuncintisana laye kukhetho lukamongameli walonyaka. Kodwa abebandla lamademocrats bathi uTrump wayedinga ukungcolisa nje igama likamnumzana Joe Biden. Kusasa amalunga edale leSenate akhangelelwe ukuvota kukhetho lokudinga ukuba kube labafakazi kumbe hatshi ekuthoniseni kwaleli cala. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Priscilla Ndlovu oyisizalane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika.
Mona ngani kuhambe kuhle. Engikubonayo ukuthi amagqwetha kaTrump lamademocrats, amademocrats baqhubeka indlela yokufaka i-information obala ukuthi umuntu wonke azwele. Labana amagqwetha kaTrump basebenza okwabo labo ukuthi bayanceda uzama ukuvikela umuntu wababamneleyo ngokuletha information enyango khona engani kayivele akuqondakala ukuthi ingenelana njani le ndaba esikhuluma ngayo impeachment.
Kukhanya ngazani amagqwetha kaTrump ayithula ukuthi bangani bakwazi ukuthi kule cala lenziwayo la. Kodwa ke bathi loba kunjalo ulilungelo lokuthi ayenze ezinye izinto nxa ebona ukuthi kufunwa nguZulu. Kambe kunjani konoko?
Hayi, ilungelo umongameli welizwe ulalo, but kodwa lapha okuselakalayo ukuthi ilungelo lakhona kumele libe letini, libe lesilinganiso sokuthi lokhu angakwenza. Kodwa nxa ilungelo langifana selilanele elifaka umumo welizwe endaweni yokuthi upresident njengokutsho kwamademokrats ukuthi uzidingela ukuthi awine i-election ezayo ngokungcolisa omunye umuntu anqintisana laye, hhayi lokho kungaphandle komthetho ngoba kungenziwa njalo opresident abaningi bangabenza lokho okwenziwayo ngezake baphume bonke babe sebehlala bewina kuphela ama-two term abo ngenxa yokuthi umthetho uyabavumela ukuthi omunye angathi uyavuthanda kumele umngcole.
Nxa sikhangele sibona zani-ke kuyakhulunywa ngabafakazi kuyavotwa-ke kusasa kambe kuzahamba nje.
Ha, leyo yinsinda tu akuqondakali. Kukhanya ngani abantu laba bangapha bejelela ama-Republican lanxa bephuma beluma bexhanxada omunye uyabe efuna ukuthi kube lama-witnesses abuyabaubufakazi bekhona ngelinilanga uzwakale engasafuni ngelinilanga ukuthi baphume bazwakale baphumele egcekeni bame. Ngibona ngani mina baqhuba indaba kuyayenza phela lakhona uyakhumbula bevotela ulokhu zenu-supreme lokhu zenu judge lwani ukavena ngibona ngani kuzaba yiyo naleyo ndaba.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika.
Lingakhuthwa ludaba lokomali esimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kilohertz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le VOA Ndebele. Linga kutuwa walo kustumezela imlaezero yenu WhatsApp kunombolo eti +1 202 465 0318. Nguza pinda njalo
+1 202 465 0318. Okubikwa kulabanye abadlakanye ngelanga abanye besinda ngokucela ukudla kwabomakhelwane lezihlobo. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu olwe social welfare luthi imuli ezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,237 households eHarare lakoBulawayo kazenelisi ukuziphilisa ngenxa yendlala eyesabekayo eZimbabwe. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Clifford Matorera uthi iningi labantu laba bakoBulawayo.
We have started to identify people in every community. We have started with Harare.
Siqale ukubadinga laba bantu emphakathini wethu. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Nxa sikhangela ibhajethi yethu ka-2020, imali yokusebenzisa kulo msebenzi, sifuna ukungezelela kunani labantu okumele bathole lolu sizo.
That is to look in all other urban areas so that at least we identify the more vulnerable people.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni. Omunye wababhekane lendlala ngugogo uSamusi oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu ohlala eRugare eHarare.
Okwesikafu okwechukela ngisizakala ngokuthi abalojayo bangangipha bangiphe khona sengisiyakuthi abanye babesuke sesihlangane lapho sesenza iround yegrosari. Kulapho engizuza khona ukuthi ngizuza amafutha, ngizuza irayisi, ngizuza ifulawa.
Baningi ababhekane lendlala njengogogo uSamusi. Unkosikazi Tsitsi Simon olabantwana abahlanu uthi uMangoye sela
amaveji ngoba inyama iyadula. Unxa udlile uyakudla amachansi wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatimba ayadula, inyama iyadula.
Uthi kayeneli le mali ayiholayo.
Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwana. Sawumumo wakhona vele unzima.
Labasebenzela uhulumende abanjengomnumzana Victor Dube bathi kabasenelisi ukuthola ukudla okufunwa zimuli zabo.
Hayi, indlala ikhona sibili, indlala ezwayo sibili ukuthi lathi vele sisweli ukuthi singenzani. Ngoba umholo wethu umncane kakhulu, angeke ngitsho ukuthi umholo, ngathi yilokho ababekubizeka ukuthi yi-food for work kudala. Ngoba nxa uhola wena sokukhitshwe khonokho okukhitshwayo kuhulumende, iholo lakho lifike kuma-$600 njengami mina. Khonapha ndilabantwana ababili abakucollege abakuma-university, angikwazi ukuthi kuza kwenzakala njani ukuthi nizababhadalela mbeni sokuyikuthi bame ukuya esikolo.
Ugcizelela esithi sokwaphela ukudla kathathu ngelanga.
Ungadla kanye kuphela sokwenelisini. Ngoba nxa sikhuluma sibili ukuthi kukhona uyakuthatha ngapho ukudla ukuthi udle kathathu. Uyakuthenga ngani imali uyiboni ncane nje.
Umfelokazi uSilindile Gatsheni ohlala emzini omkhulu weMpare, ilokitshi elidala kakhulu edolobheni leHarare, uthi baphila nzima.
Imali indlala isibulele, izinto ziyadula, isikafu siyadula.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi bayahlupheka abantu abaningi emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokuswelakala kokudla okubangwa yikungani kwezulu. Umnumzana Nils Balzer, umsekeli womqondisi we-WFP eZimbabwe, uthi ukhanya lizakhuphuka inani labantu abangela kudla ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo.
Over the past years, and it's a comparatively new phenomenon, that we find food insecurity increasingly in urban areas as well. Traditionally, it's more a issue in rural areas.
Sibona udubo lokuswelakala kokudla solukhula lasemadolobheni. Lokhu bekwande endaweni zemaphandleni. Kodwa lo nyaka sibona ukuthi phakathi kwabantu abayi 7.7 million ababhekane nalolu dubo, abafika phose i-2.2 bakhona kungabatholakala endaweni ezihlukeneyo zemadolobheni, hatshi eHarare kuphela, kodwa amadolobha wonke elizwe.
Not just Harare, but many peri-urban areas in Zimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu abadinga uncedo kuhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ngenxa yokungani kwezulu ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis, sizalethulela ihlandla lesihlanu kusasa lalezindaba eziphathelane lodubo lwendlala. Thiyani indlebe. Kulive talk lamhlanje kuhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukuthi abesifazane bona baliphatha njani udubo lwendlala ehlasele ilizwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwele Melika, abakudale le Senate ngapha kwele Melika ukomite ebona ngokudlelana lamanye amazwe sebecele uhulumende kamongameli Donald Trump ukuthi engezelele lokususa amanye amabizo kuluhlu abafakelwa izijeziso zenotho abakubandla lezanu PF ngoba besephula ilungelo loluntu lenkohlakalo ekungaqhubeni kahle ukhetho. Umnumzana Chris Coons webandla lama-Democrats lo mnumzana Jim Risch umgcini sihlalo we-Senate Foreign Relations Committee webandla lama-Republicans bathi kumele usibalukhulu obona ngezemali umnumzana Stephen Mnuchin lo mnumzana Mike Pompeo obona ngobudlelwano lamanye amazwe benze lokhu ngokushesha bathi akula nguquko ekhanyayo selokhu kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni labanye bakhe ngomnyaka ka-2017. Lokhu kuphume embikweni obusebulenjini be-internet kukhasi le-United States Foreign Relations Committee. Lanxa ibandla lezanu PF lisithi akula sidingo sokuthi umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa angenele udaba lweZimbabwe, ibandla leMDC lithi umlamlankunzi uyadingeka ukuze kulungisiswe ukubhidlika komnotho kanye lezombusazwe. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa use South Africa kuyacela uRamaphosa ukuthi amlethe ndawonye lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhumisane umlotha. Uthi abomanyano weSADC labe African Union yibo labo kumele bangenele kulolu daba. Kodwa abezanu PF bathi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana loMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sikubona kuqakathekile ukuthi akhulumisane nobaba uPresident Ramaphosa. Isizathu singokuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya, sasidinge umlamlankunzi oyabe ungumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise laba bantu abaphikisanayo ngabalwayo ekhaya.
Baba Nkomo, nanso lilo, ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi ubaba uPresident ubaba uED Mnangagwa akazange ayale ukukhulumisana lebandla leMDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakalayo ukuthi akhontesta ukukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni, yilo iqiniso elikhona. Ubaba uED Mnangagwa akayalanga, singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kuPollard Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitshwa, akungitshele shuwa ukuthi uleqinisa lokuthi wena silabantwana ababili, owakho lowami. Owami upase ugrade 7, owakho wapasa u-form 4, sesisiya kugraduation. ubususithi wena hayi makhumalo bisha wakho umntwana la ngaye phansi 27 azograduate ku form 4 kanti Pollard leyo okukhuluma ngayo mhlonishwa wami sizahlala njani kukanti bonke laba baku Pollard akula lo yedwa olomneli weparlament phalani ngaphandle kwamakhuphalo abantu ababili thina silabantu abayi 130 so lapha sifuna ukuthini
kuthiwa likhuluma lamazero kuPollard babunkomo
into ofanele siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isinokelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqambe ukuthi akube lezi zinto zonke lezi sikhuluma ngazo namhlanje lokhu luthando lwebandla eliyabe lithela wina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukuba nalo likhiphe isandla sothando sokuthi kuyasikhulumisane asikuthi khona it's a must kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafose but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident mina ngakho kulothando lokuthi akukhulunyiswane ibandla leMDC eliyababuthanisa alibuye lihlale phansi lungisenzi sonkeni singabantwana bezimbabwe iqiniso elikhona ukuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalowo ufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani
asivumelani babankomo ngikubuza umbuzo olula kuthe mina mina lawe silabantwana ababili owami upasugrade onkomo akasi komfo akuthi kwankomo upase university so ule graduation la wena nkomo usifikini makumalo yisa umntana wakho ka grade 7 abuye e last lapha azograduate ugraduate ngaliphi yena engafikanga e university ngoba mona awusoze ukuthi wena umntwana wapasa grade 7 uyo hamba ya graduate e university kina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba bakupolati o zero laba bini bepolati bekuqakathekile ukuthi kubuye izano yelindisi lababutshanisa kuhlaliswa nephansi sivumelane ukuthi hayi lapha kulodubo somele sikhulumisane umlota sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni umlamulankunzi sivumelane umlamulankunzi wakhona hatsho ukuthi njengoba izane liyinile yini selidinga umlamulankunzi yini futhi eselisitshela ukuthi kuyanini sikhulume
nanso baba unkomo kwalani ukuthi ubaba umnankagwa ahlale phansi lo chamisa ngaphandle kwePollard
lokhu yasokuyidimandi yabona into okuthiwa idimandi lesicelo ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo ayitsho ukuthi uma umsethe wawina thatha laba bantu nalabana bantu iyona ikhuluma ngokuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe ngu-grade 7 lalo oseyunivesithi lalo ongaphi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene ground phela ngalinqoba ngiphamike imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi ilizwe singaligiqisa kanjani okudingwa ibandla lezani sonkeni
okuyipeta makhumalo ungathini kuzulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo mnankagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhlupha
izalana zaseZimbabwe izani isisibulele sikhuluma kunje nje kasihle sabona sengendlela kuPollard omakhuphe selgoka amasikafu ezani kanti nizagqoka njani isikafu sezani wona ukuthi iPollard ngumlamulankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero beleli labo naba abakuPollard ngabantu bezani
akuyiphethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zeZimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngoba uThamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zeZimbabwe
lo-ke ngumxa endawonye lo mgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo Imidlalo umkhokheli wenhlanganiso yomdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association iZifa uFelton Kamambo uthi unethemba lokuba umqeqeshi omutsha weqembu lesizwe elama Warriors uZdaravako Logavisk uzathuthukisa umdlalo wenguqu eZimbabwe Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo
Ihlanganiso yezifo ilobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emibili lomqeqetshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe uLogarusich. Umkhokeli wezifa uKamambo utshele intatha ezindaba zemidlalo ukuba lomqeqetshi uzaqala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili. ULogarusich uzothatha isikhundla esatshiwa nguSandi Chitsambo ngemva kokuba iqembu lama-Warriors liyangise kakhulu kumncintiswano okudinga intshantshu yezwekazi lase-Africa we-Africa Cup of Nations nyakenye. UKamambo uthe bavumelane lalo umqeqetshi ukuba uza kweleZimbabwe ukuzophakamisa umdlalo wenguqu ngokukhokhela leli qembu balifinyelele kumncintiswano yezinga laphezulu.
It's a 2-year contract, renewable, depending on the performance.
Isivumelwano somsebenzi ngeseminyaka emibili, kodwa silakho usingezelela leso sikhathi nxa lo mqeqeshi engafeza izithembiso zakhe ezigoqela ukuba sifinyelele ukuyadlala kumdlalo ye-AFCON elandelayo kanye lokuthi sifinyelele ukuyadlala kumdlalo yelizwe leZimbabwe.
Obephethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uJoey Antipas kanye lobengumsekeli wakhe uLloyd Chitembwe yibo abakhethiwe ukuba ngabasekeli bakaLogarusich ndawonye loTendra Indiraya, yena ungumqeqeshi weqembu lesizwe lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu. Umsebenzi wokuba ngumqeqeshi wabonozinti uphiwe owake waba ngunozinti wamaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye leli Highlanders uPanor Mekop, yena olesikole sokufundisa onozinti abasacathulayo elizweni leSouth Africa, aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabonozinti kuqembu leStellenbosch lona elidlala kusigaba se-Absa Premiership. ULogarusich oyisizalwane saseCroatia akaqali ukuqeqesha kuzwekazi lase-Africa. Eminyakeni emibili edluleyo bengumqeqeshi weqembu leSudan, njalo ngomnyaka ka-2018 ukhokhele lelo lizwe laphutsha lisenza ndaweni yesithathu kumncintiswano weChan oqhutshelwe kwele Morocco. Phambilini kwalokho lumqeqeshi usebenzela amaqembu ambalwa emazweni ase-East, Central kanye lase-West Africa. Umdlalo olandelayo weqembu lama-Warriors ukhona mhla zingamashumi amabili nantathu kunyanga kaMbimbitho, lapho iqembu leZimbabwe elizadibana khona kumidlalo emibili lele-Algeria emidlalweni yesibaya sika-Group G kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala emidlalweni yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Ngenyanga kaMabasa, uLogarusich labanye bakhe bazokhokhela iqembu leZimbabwe kwimidlalo yeChan, lona yona ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Jerusalema, ingoma kaMaster KG featuring Nomseko is kugela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amalunga amabandla ezombusazwe akuPollard abuthene koBulawayo uxoxisana ngomthetho ojonge ukuguqula isekelo sombuso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.